Kuleli hlandla sixoxa lomculi olodumo uJays Marabini esichasisela ngedlalate lakhe osanda ukulithula elithi Ntunjambile.
Lezi zingithethe almost umnyaka ukuthi ngizenze. Ngizenze ngendlela enobunono obukhulu kakhulu obuphezulu ngoba
angisebenza mina lutho eminye ifuni mali eminye ifuni mpumelelo.
Ngizenze le producer umfana omutsha olama ideas amatsha ku music industry lapho kubulawa kuthiwa ngu-Octopus. Abahlabeleli esingathi ngabaculayo basezingeni eliphezulu abanjengokuthi uDube Ngongola oLindelwe oFarai bade labe abaculi abangathi khona ngama-backing vocals ngesilungu. Kuma lapha ezigcinceni ukukhona umfana kuthiwa ngu-Rodoroda engimgumileyo manje ngiyodlalela i-album yokusikitha. Lapha lelo lidlalati yamixwa sesiqedile lapha ukurekhoda yamixwa ngumuntu owehlukeneyo kulalo ocindezeleyo singathi ngurekhodileyo ngesinjebeni yamixwa-ke uRamadu umculi osidume kakhulu osgroup okuthiwa insingizim uhlale e-Austria. Then yasuka lapho seqedile iprocess-ke sakulas process okuthiwa i-mastering yayenziwa ngumlungu okuthiwa khona u-Andreas ose-Austria. So isizathu sikuthi ngifuna ukwenza i-music ngendlela e-proper ngesilungu singathi yindlela elungileyo efaneleyo ukuthi umculi akwenze ma ufike ukuthi khona uyarekhoda idlalade.
Umphakathi wamukele njani idlalade lakho leli elitsha? Balithenga na abantu ngobo njalo bayagcwala kuma-shows akho?
Yebo. Uyabona idlalade lami leli elitsha elithi Ntunjambile balithande kakhulu. Ngathi-ke wonke ama-albhamu esengiwenzile so far this one is the best ngoba ngendlela abalithenga ngayo abantu, ngendlela ababuya ngayo kulaunch ye-albhamu yami. It was amazing because sabale sold out kungawuthi indawo esasiyisebenzisa yagcwala kwaze kwaphuphuma. So ngakho-ke kuyanjabulisa kakhulu ukuthi abantu bakubulawayo sebeqalisa ukusapota abaculi babo ngendlela eyisimanga, ngendlela enhle kakhulu. So kwanjabulisa-ke lokhu. So far sesithengisile ama-CD amaningi kakhulu album le ethi Ntunjambile. Ingoma singathi zilitshumi. So ngakho-ke kule ngoma ezinjani ezidiwobuya lapho-ke engikhuluma ngesithandani ukuthi mhlawumbe abantu bayaxabana kodwa lo muntu uyamkhumbula lo muntu ikhona la ku-YouTube. Zonke indawo zezingoma engikhuluma ngazo khona ingoma ethi khona yiyo lingoma emnandi kakhulu ele mdumo wesintu nje owangapha kwelakithi. So ziningi vele ingoma nje ukukhuluma oMy Chick ingoma ezimnandi kakhulu.
Hey,
uthando sithandwa kade sizikhona ingoma ku online abantu bakhona ukuthi bazidinge bona bazithole uzidinge uzizwele lokho ngikhuluma ngakho bo iTunes bo Amazon kuzonke lezo ndawo lapho ezithengwa khona esingathi ku online isilo so ngakho zikhona futhi kwa ma-CD lapha esilazo so sibhizi kade sisenza ama-videos lapho esiyabe senza ingoma ezithize kule kulolu mdlala
kuyini okwenza ukuthi uqoqe leli dlalati
yebo untu zambila ngathi ngikhula mina ubaba ngayixoxela kakhulu ngelitshe likantu njambile elisemadojeni so engixoxela kakhulu kuye kwakuyisimanga esasivela kuleli litshe esasenzakala ngaleso sikhathi ngoba babethi ilitshe leli bawusithi ma ukholelwa ukuthi ma ungena kulo ma usuphuma uphumule ezibusisi so wayehlale ngixoxela kithi noma sasehlala ehlala eFlabus ngoba ngomdabuko ukhokho wami wafikele emadojeni then basebusuka sebesiya kogodla wamnyama engixoxela kakhulu ngaleli litshe ethintu njambila kimi wayesithi ntu njambila kodwa lona ngathi mina experience yami njengomculi ikakhulu ngikhangelele kulomhlangothi lwakithi abaculi sebethuthukile ikakhulu kwelakithi abantu abaningi sebesaziwa ngendlela abacula ngayo nendlela abenza ngayo umculo nendlela abakholelwa kuyo ukuthi umculo ungumsebenzi njengawo wonke umsebenzi ongasetshenzwa ngumuntu ngoba ungalalela kathi simculo umasigandi usezingeni eliphezulu lalela umculo werumba usezingeni lalela umculo wegospel ingcwadi emculweni vele ngeke ziphele xa umculo uhamba ubona lokhu ubona lokhu uhamba ikubona lokuhlala ikubona ngoba uma uhlala ubone ukuzihlakala ezenzakala esemculweni ufisa ukuthi ngabe kuthiwa kwenzakala ngendlela. So siyacela ke siyakhuthaza ukuthi uhulumende ancedise kakhulu ikakhulu esingathi ngabaculi ngoba akula muntu ongaphila emhlabeni ngaphandle komculo. Ungaze ukhange lalela amafilimu kulo mculo, uyemfeni lo mculo, emtshadweni lo mculo, ezepolitiki kulo mculo, empini kulo mculo. Kodwa-ke ukuthi ukhangele ukuthi uhulumende anakekeli kakhulu kafaki imali emculweni. So sikhala ukuthi njengoba khathesi sesilo minister omutsha ke sibone ukuthi yena uzakwenzani, uzenzelani abaculi ukuze bathuthuke nabo bafane labanye abaculi abanjanga abase-South Africa, sikhuluma ne-Africa mhlawumbe abase-Zambia noma malaya kube mhlawumbe sikhulume la ngabaculi abase-Europe ngoba xa umculi uvela eZimbabwe usiye e-Africa usumele ilizwe lawo. Ngakho-ke umculo futhi kuyindlela yokuthi khona uyapromota ukuthi abantu izivakashi zize kulelo lizwe ngoba bethanda indlela mhlawumbe abacula ngayo mhlawumbe kube yindlela yokuthi khona banxusa abantu ukuthi bafike eZimbabwe.
Lapho izwe umkhosi lo Dumi Ngongola ku ikhisimusi isimzwile lo habarathi ku basikili velo James Marabini ebesixoxa laye ngedlalade lakhe elithi Ntunjambu. Uphuma ke enkundleni uJames Marabini ngomculo othi Sta.
Yeah. When you leave,
when you leave,
when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you leave, when you